akukho okuhle ngakukhumbula ngakho ngoba esasivumelene kikho kuma negotiations aletha i-government of national unity naleyo. Ebunye okuqakathekileyo kwakuyukuthi ilizwe lidabuke phakathi ngenxa yezenzo zabo ezenzana i-PF ezokuncindezela abanye abantu ikakhulu ukubulala abantu ngesikhathi sombhuqazwe eGugurahoom. Uzananzelela ukuthi ngomunye umuntu owasukumela phambili ukuthi silungise indaba le eGugurahoom abantu bavuma amacala abo. Siye ebantwini ukuthi manje abantu bathi ukuthi bafuna kwenziweni ngakhona khona lokhu ukuthi abantu babulawa nje bengenacala. Mina engakukhuluma kathesi ukuthi ngazama nje ukuthi ngiqalise ukukhuluma nabantu ngakhona lokhu ngaphosa ukubonela ezidokisini ngokubotshwa. Angizange futhi ngibuye ngihlale phansi laye umgqabe phezu komsebenzi esasivumelene wona. Kwaze kwaphela i-2013. So kakukho nje okuhle emhlabeni ngathi ngikukhombe ukuthi umgqabe angaba wayemuhle ngakho engakubonanga ngaleso sikhathi. Ngaleso sikhathi mina ngangimele ukuthi ngisebenza laye ngoba kanti e-ofisini yakhe, i-president's office. Angizange vele ngimbone okwamehlo e-ofisini ukuthi nje sikhulume ngokuthi wena njengominista ongabuya kwenza ambuse njengo-president. Akuzange kwenzakale. Ngaphandle kokuthi nje sahlangane eFramachineni sisiye eMozambique silanda umhlangano we-Sati Gate of State. Wangikhulumisa wathi yebo mdlalami ngathi yebo kwaphelela khona lapho and I'm very happy ngikhona ukuthi kwaphelela khona lapho. Awuzange ube lolutho oluhle ungavela emntwaneni kamgqaki. Ngathemba ukuthi akade ngicabanga ukuthi ungusathane ngakho yikho ayikho khona. Nakathethi sesile ngithemba ukuthi ufe enjalo esela ebubini.
Imbali yakhe ingaba lomthelela yini kokwenzakala kusasa?
Akula meshuko okwenzayo ukutshona kukamgqaki. Ngoba ukuthi lapha sikunandzele ukuthi akuchile ngemuva esingathi ngesikhiwa iletters. Singathi thina ilifa alichiele abantu bakithi yelenzondano phakathi kwabantu bemathebeleni labantu bemashonaleni over izenzo zakhe lalowo busayo kakhesi. Yikho kusho ukuthi laba abaseleyo njengoba na yena wada ukuthi into le eyokubulala abantu emathebeleni ilungise abantu ngokukhulunywe. Into esisele nje ukuthi abantu abakwenza khona ukubaboshe ngoba imizamo esayenzayo ukuthi singakuqeda khona lokhu singabantu baleli lizwe. So kusobala ukuthi thina sithi sizimisele ukuthi sixolelane kuhlale kuhle abantu baqhubekele phambili ngempilo eqondileyo. Bona bacabanga ukuthi abantu laba bayahlanya akuzakuxolela ngoba into esayenzayo evele ifanele. Njengoba nizomunye ephuse njengomtshwala besigubhu ukuthi abantu bemathebeleni hambe asibo bantu beZimbabwe. Ukuhlanya khona lokhu ilifa alithole kumgqabe imfundiso embi kakhulu eyenzondano eyokuzondana kwabantu engathi mina yinto eqakathekileyo kabe ukuthi abantu emathebeleni sivambe ukuthi akula lutho abantu bakithi abangabukhalela kweli lizwe eleZimbabwe elibuswa yiZANU PF.
Elizweni ke kuyini akuthiyele ilizwe?
Akuthiyele nje lidubo ukudubeka kokudubeka kwabantu ukuthi abantu kabadli. Abantwana kabafundi kuhle kakugqokwa kakuhlanjwa kuyagijekwa kakulamsebenzi. So ungazibalisa izindibo zonke nje esike sazibona since 1980 ukuthi namhlanje sezihlangene khona lapha kumnyaka 2019 udubo loluya phambili. Yikho kakulanto nje esingayicabanga ukuthi njengoba nesesifile mhlawumbe kuza kuthi kusasa abantu babe lempilo engcono. Kakukho ngoba lo muntu singathi yindodana yakhe ufundise nguye ukhulele ngaphansi kophiko lwakhe. Ule nkolo kaRobert Mugabe eyenzondano and inkolo yobusela ekutshontshela i-state ukuthi umnotho welizwe udilike.